Minyaka yonke inhlanganiso yeSpanish Cultural Society iqoqa ilanga lomcimbi wokunanza amasiko esintu ovame ukungenwa linenye eliphuma kwelemandebeleni elisebenza kwele Botswana. Eminyakeni izizalwane zemandebeleni ezigoqela induna, unhlanhla yamangwe Ndiweni wentabazinduna, ingcithi kwezembali umnumzana Phathiswa Nyathi, abake badlalela iqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu, uBerry Daka kanye loPeter Ndlovu, sebeke bahlonitshwa kumcimbi lo. Umgcinisihlalo weSpanish Cultural Society, umnumzana Sifas Chuma, uthi lo nyaka bazanye indlela etshiyeneyo. Uthi abantu bakhululekile ukuthi banxuse abazali babo baseZimbabwe ukuthi babe khona emcimbini lo wona ozakwenzelwa eHabroni ngoLwezi.
We are looking at ukuthi nxa kuhambe kuhle, we are not expecting abazali abangaba less than 100.
Uchuma uthi induna ezivela ezigabeni ezithiyeneyo zemandebeleni zizabe zikhona ukuze zizokhuluma ngamasiko. Lo nyaka uthi kuzanxuswa amanye amaqembu amasiko aphakathi kwele Botswana ukuthi kuzofundiswana okuthiyeneyo ngezamasiko. Ugcizelele ukuthi uqakathekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi iSpanish Cultural Society ayisiyo inhlanganiso yezombusazwe kodwa edinga ukuvuselela amasiko nje.
Ethu inhlanganiso sikhangelele ukuvuselela amasiko njengoba nje sisemzini, zana abantwana bengazikhulumilwabo, yikho sikukhangelele kakhulu.
Uqhubeke ethi bakhona abazahlonitshwa abadabuka emandebeleni abagoqela owayengumdlali weqembu lenguqu leHighlanders uPeter Ndlovu. Njalo uthi inhlanganiso yeSpanish izaphathisa omunye umfundi ongena ekolitshini le-National University of Science and Technology bembhadalele imali yesikolo.
One boy esesa-identifyile osenast and senze isinqumo ukubana kusiyaphela inyanga yonale imali ischool fees sakhe sibe sesilungisiwe. Kuyukutshintsha impilo zabantwana abaningi.
Abe Zimbabwe abaseBotswana ikakhulu abadabuka eluhlwini lwemandebeleni abafana lonkosazana Emily Dube bayincoma imisebenzi yalenhlanganiso besithi uqakathekile ukutshengisela lokugcineni amasiko esintu.
Thina abanye sikhatshana lekhaya ngakho kuba lithuba lokuthi sikhumbule amasiko ethu.
Iqembu elidumileyo ele-IASA liyabe lilo elizalolonga abalomcimbi ngomculo lo. Njalo lonyaka kudili leli kuzabulawa inkomo kuyindlela yokutshengisa ukuthi esintwini kujatshulwa njalo kanjani kumcimbi. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 eHabron kwele Botswana.